Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwesekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhlaka 1 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kuyadingakala nje ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sokulamanga amakhulu agijimiswayo kuthiwa omgibha bazabhadalwa.
Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukufeza isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa kumpi yenkululeko. Owayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld kase. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1331 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile elaya kunkulungwane elamakhulu phose ayisishiyangalombili 1789. Asebebanjelwe umkhuhlane bona sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 49,864. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,452. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,389. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-777,161. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu-555,277. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela lomkhuhlane iZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisipanda.
Inani labantu asebebhubhe nge-COVID liyethusa, njalo lokukhwela kwalo osokusenzakala kutshengisela ukuthi kuyadingakala ke ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Yiziphi lezo zinto?
Mbona sokuqakathekile ukuthi uhulumende kukhangelwe ikakhulu indlela abantu abahamba ngayo nxa besiya edolobheni kumbe emsebenzini. Amabhasi la abagadayo bayabe eminyene, akukatshintshi lutho. Ikanti nxa lomkhakha walomkhuhlane usukhona, wona ukuthwana umemetheka okwesabisayo. Kutsho ukuthi nxa kuzabe abantu beqhubeka phambili besebenzisa amabhasi ngendlela eyenziwa ngayo, mbona ngani hayi asikaqalisi. Njalo kwesibili, siyananzelela ukuthi lapha nxa abantu besiyangena ezitolo kuthengwa khona emkambo, lokhu kuminyene njengakuqala. Njalo ke indaba leyi eyokuthi abantu bafake amamaski khala ngani abantu lokuthi besondelane kathana abasakwenzi. Ngakho mbonani, kuyadingakala ukuthi kuhlolisise ukuthi zona izitolo ama-supermarket ziyagcina yini imilayo kumele ziyenze, khonokuhla ukuthi nxa umuntu engena achekwe le-temperature kwenze yonke into, akusayenziwa. Ngakho kuyinto othi ngabe uhulumende le-Ministry of Health bayancedisa ukuthi kwenziwe, njalo kugcizelele ukuthi labo abalezitolo abangenisa abantu bekhangele ukuthi lokhu kuyenziwe. Njalo thina besibona sokudingakala ukuthi kwenziwe umkhankaso omkhulu wokuthi abantu behlatshwa bevaccinethwe bethole injection. Ngibona sokungenye into eqakathekileyo kakhulu okumele yenziwe.
Umfundisi Useni Swanta ngowenhlanganiso ye Zimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePost Independence Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukugcwalisa isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa ababengabalweli bempi yenkululeko amawoko laborators. Uhulumende uphakathi kokubhalisa abantu laba sithi ufuna ukubahlawula imali yomhlalaphansi lokubenzela ezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uthi leli lithuba njalo lokubhalisa labo abangazange bathole imali eyahlawulwa ababengabalweli benkululeko nguhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-1997. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uxoxele Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sokulamanga amakhulu agijimiswayo kuthiwa omjibha bazabhadalwa. Yibo abantu khathesi sokuthiwa basebebhalisa after 41 years iZimbabwe ikhulekile. Ayiningi yalaba bantu sebelama 70 yes, abanye sebebhubhile namhlanje sekugcwele bayabhaliswa ezikolo, bayabhaliswa lapha lalapha kwezinye indawo kuthiwa babhadala ama-$7. Yikho ke hayi abantu bathwele nzima, bayathwalana ngezinqola besiyabhalisa ukuthi labo bazuze ipension. Abantu bakithi abakuboni na ukuthi bahlala behugwa betshelwa amanga isikhathi sonke. Namhlanje izanu sibonile ukuthi akulabantu abayithandayo sebevuselela kungani ngumfukula kwenhlathi sokuthiwa abantu bazabhadala. Konke lokhu kuthiwa kule COVID restrictions lapho engihambe khona, ngihambe emashonaleni Central eMount Darwin, ngahamba emashonaleni East eMarondela, ngahamba emashonaleni West eKaroi. Yikho ke ndenzama ukucubungula ukuthi ngibone ukuthi okwenzi iwa emandibeleni lemashonalini kuyafanana yini kunengizahumuthela kuhle. Okwanamhla mahlabe zulu ngithi nibambe ngaphansi, abantu bayahlupheka nokuhlupheka izalo ibisibuya sibagola sibathembisa izinto eziningi.
Kungani lusolisa lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esithi luzaphathisa ikakhulu ukuthi abanye ababengabhalisanga bebhalise njalo bethole le nzuzo?
Hambe imali leyo izavela njengoba libona amadokotela ancedisa kakhulu ngezikhathi zomkhuhlane we-COVID, amatitsha afundisa abantwabethu, ama-ministries wonke lamapholisa wona laba wancedi abawasebenzisayo lamasoja abaholi lutho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngowenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust njalo ngowebandla leMDC Alliance. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi usakhulumisana lamagqwetha akhe ngenyathelo abangalithatha phezu kwesigwebo sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu asetheswe yinkantolo ye-Constitutional Court kuthange. Inhlanganiso kaZuma eJacob Zuma Foundation yethule umbiko izolo isola isinqumo salomthethwandaba isithi waphambanisa ngokumfumana elecala lokuyeyisa kanye lokumethesa lesi sigwebo. Ngokulaya kweConstitutional Court sokusele insuku ezintathu ukuthi uZuma azinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe. abasekeli bakhe ikakhulu abalwa impi yenkululeko bekubutho leyomkhonto wesizwe bavikwa bebuthene endaweni ezitshiyeneyo zelizwe phakathi kokufuthelana okukhulu. Amapolisa abikwa evimbe abantu ekade befuna ukuyabuthana emzini wakhe enkandla okuvele sokulabanye abasekeli bakhe ababikwa sebehlala khona bemlindile. Indodana kaZuma u-Edward utshele umsakazo SABC ukuthi abasoze bavumele amapolisa ethatha uyise esiyamvalela ejele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleSouth Africa umnumzana Abel Khumalo.
Kuke kwaba necommission ye Truth and Reconciliation soon after 1994 and ama leaders abekhona ngesikhathi se-apartheid uHort de Klerk, they were summoned to appear in that commission but they refused, but they were not charged with bad disrespect to the constitution in South Africa. But what's surprising is that Jacob Zuma refused, and he gave the reasons ukuthi why esala ukuthi appear ku commission le. Ama reasons amanye ayiwasho ukuthi yena akafuni, he doesn't feel safe ngo chairperson oye commission le uZondo, ngoba uZondo is like he's biased kuma judgments akhe. So why is it ingabe bayafaka umunye ku commission le but bayala ukumshintsha uZondo? So yena wathi yena angeke aye ku commission as long uZondo ku commission le engu chairperson ne commission. So sesibona sebemgwebile. Okokuqala yena uZondo wayethe uZuma fanele agwetshwe 2 years, of which i constitutional court iyayifanele issue. Yena wakusho kanjani lokhu ukuthi uZuma kufanele agwetshwe ngoba yena akusiye constitutional court? So ngunye okungimangalisayo, that's why uZuma city is biased. But ngibona ngathi kuzoba lo dlame.
Sizwe kuthiwa abasekeli bakaZuma bahambe khona le enkandla bebaningi besithi bazavimba amapholisa. Kuyini wena okuzwileyo ngalokho?
Kuliqiniso, bakhona namanje bathe bazohlala bamgcinile uZuma, njalo abangeke bavume ukuthi aboshwe kumbe ahambe ayezinikela enkambeni yamaphoyisa. Kusho ukuthi sebedlulile lawa amashumi amahlanu asho igovernment ukuthi akufanele abantu badlule. So sokuyikwephula imigomo ye-COVID-19, kodwa ngathi yikho abasekeli abakufunayo ukuthi bamprotect.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusenjalo ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selethule umbiko lisola umbuso ka-King Mswati wele Eswatini, lisithi kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo achiyane lokuba nguntando kayiphikiswa. Lithi umanyano weSadake kumele ungenele kulolu daba umise ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende walelo lizwe. Amasotsha lamapolisa abikwa engenela abantu abatshengiselayo bechothoza umbuso kaMswati, ebatshaya njalo ebabopha ezindlini. Isifazana ongasabuquthi kulezinsuku edinga indodana yakhe ecine ukubonakala eHarare mhlaka 5 ngenyanga esiyigqibe izolo. Unkosikazi Sibongile Nyathi uthi indodana yakhe le ngumnumzana Admire Denere oleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose amane 38. uthi sebebhudule babhudula abamtholi njalo uthi badinga usizo kuZulu ongaba embonile.
Mina ngimsondi ngathi ngilahlekelwe umntana wathi mabini wagcina ukubonakala mhla ka 5 June elo David Nkala. UDavid nguye owamlanda endlini lapho abehlala khona eGreencroft eHarar. Basuka banatha ebar esehome ground. Sebesehlukana uDavid uthi wacabanga ukuthi wathi maya ubuyele endlini. Labasendlini labo balala becabanga ukuthi uhambe loDavid njengoba nguye owayemlandile.
Ngokubonakala kwakhe ungamchaza uthini?
Wathi maya kakhomfitshane kakhomuti uphakathi laphakathi ulenwele izimfitshane endevu ezimfitshane ugqoke i-track bottom emnyama le-t-shirt emnyama lehudu eyigrey lema-sneakers amnyama leminyaka engu-38.
Abangaba mhlawumbe bembonile kumbe belolwazi bangalixhuma njani?
Abangabe belolwazi kumbe bamboni sicela bafonele kunombolo ezithi 0772-861-834 kumbe 0774-863-565 kumbe 0772-214-369.
Unkosikazi Sibongile Nyathi udinga indodana yakhe uAdmaya Denere onyamalale mhla ka 5 ngenyanga edluleyo. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe kusukela mhla ka 20 kulinyanga usudluliselwe phambili kunyanga ezayo ngenxa yeCOVID-19. Inkundla yeZim Life ithi umantshi obethetha icala lokutshotshozela uDlakela eletheswa yilunga le-MDC Alliance umnumzana Job Sikala uLazini Ncube usezikhuphile kuleli cala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo, kustudio 7 ngikhulumisana loNkala owe-insiza kuward 5 kusiya phambili village. Nginesifiso nombono wokuthi mhlawumbe ngingakhuluma lani kumbe singakhuluma nje sonke ngokunye okungihlupha ngunye ngikubonayo kulo duko lapha mhlawumbe umhlaba ungakhuzwa kumbe singakuzwa nana ukuthi okwinto lokhu sikubambisane njani. Endabeni lezi zemaphandleni kule ndawo yamabridge amabholohola esichaphaki kuo yomfula lezinto eziningi eziphahle thina ezisihluphayo amabholoho angachapheki nxa imfula igcwele. La mabholoho aphansi emfuleni emkhulu ethile namfisa ukuthi angasi ngakukhuluma sikuvezelane lobuba bakho sesihlangane lakho njengabahlali bakuleyana indawo. Xa lingamvumela kumbe singavumelani ukuthi ke sikufake ezimaphandleni ke siwaqambe siwachaze isimo sawo nobuhlungu abufakileyo phakathi kwabahlali balaphana mhlawumbe kungasiza. So bengicela ukuthi nxa kulesikhathi kumbe ithuba indawo enzimaphandleni ke lingcuse lani lingichasisele okungakukhona kulezo zindawo. Ngiyabonga.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli beStudio 7 kumbe nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Akho nto ekutheni zathanda nje ukuphawula kancane nje kulolu daba lolungiluzwayo lukhulunywa lapha emsakazweni lwale khomishini okuthiwa iyongamelwe nokuthiwa ngugudo-ke nangumbe ngugudu whatsoever yena loyo muntu. Bakithi, lokhu mina ngibona kuyikudlala ngesikhathi ukuthi mathi nizothembela mpela ukuthi nizokuthola ukulungiswa kusaphethe leli bandla leliphethe lapho eZimbabwe. Hayi, iphupho mpela, umuntu ephupha emini langahlaba ligwaza umhlaba. So ke bakithi, udaba lolu olwegugura wontu luyokulungisiswa mhlazana kwatshintsha igovernment lephetheyo kwabusa enye igovernment. Bakithi, kanti angithi umnangangwa nguye wayephethe wona la mabutho ayesiyabulala abantu mpela, ayekhuzwa wuye mpela, wuye kanye uqobo yabona umuntu wayengakazalwa ngaleyo mnyaka egugura wundi uyu muntu ongalala ulwazi ongela history yegugura wundi kodwa obese khona sezelwe hayi bakithi uyasazi story segugura wundi yena lo muntu ethi ugudo lo bakithi akananhliziyo yibo banaba ababulala abantu ingazi ukuthi wayengakanani leso sikhathi wayekhona noma wayengekho uthi udatshanyana nje lalo abazathi iyangayanga phezulu kwalo bakithi no man bakithi no man hayi yazi ngiphelelwa ngamagama angazi ukuthi ngathini ya umthakathi uqobo lwawo lo umthakathi thakathi mazizohlala nizokuthola kunabathakathi hayi nawe umthakathi impela ye hayi ngiyabonga bakithi okhulumayo lichagwane elikhulu esigabeni sako siwokwela seplumtree kodwa ngikhuluma manje ngise-South Africa kwela se-Johannesburg emzini omkhulu wase-Deep Throat ukhanya Ncube ngiyabonga amen kuleyo ndawo
salibonani ku-Studio 7 okhuluma Linus Moyo ebulilima nami lapha ndilesikhalazo engicela ukusibuza ukuthi kathi kwenzeka njani njengoba lokhunywa ngamabhenki ukuthi amabhenki anokudla imali zabantu imali ziyaphela zisemabhenki kodwa sizibhenkile ezinye sizisebenza nzima kodwa ugcina ungaselasenti ngicabanga ukuthi yikho kuyenza abantu bangafaki imali zabo emabhenki begcine sebezigcina emakhaya ngenxa yokuthi ihulumente yethu hayi kayiphathi kahle abantu kumabhuku lokho ngiyakucela ukuthi ngicela ukwazi labantu kade vele kuzagcina ngani ngemali ezadliwe emabhenki lakathesta abantu bekesadlele izimali
ngiyalibingelela lonke mthwazi omuhle ma-journalist akithi ase-America ngiwubambe njalo umsebenzi wena omuhle ndiukamela inkomo Sidube mandloko obulawayo khona ngakho labanye nje bonke ama-journalist ndikhubani kanjalo esingimthwakazi ngiyajabula into esiyicela kakhulu ngalo mdala u-Obedi owe-ZANU-PF oncethana nabomnangagwa into lezawazama ukuthi beziyenze thethisa kumbe khulumisa kaba abantu bemadebeleni ngegugurawonti bangazi ukuthi indaba isenza kanje anyway konke sizawubeka kunkulunkulu njalo sizawubeka enhliziyweni zethu nasenkondweni thina sithi phambili ngomthwakazi phambili nge-MRP phambili ngomqondisi phambili ngokubambana kwamandebele makhalanga wonke indaba semathebeleni imidlenzi mahlonga mavenda lonke imhlobo ezikithi asiqhubeni kanjalo nalibona
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu bakithi libe sendaweni ethuliyo engelamsindo lingatshayi irediyo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Nigeria abuphe umkhokheli wabahlamuki uNamdi Kanu yena osemelele ukuthonisiswa ngecala lobudlova iterrorism ngokubika komsakazo weVoice of America. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi uZulu weleSomalia wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi kwenziwe ukhetho lwephalamende ngenyanga kamfumfu. Singene kudaba lweMelika. Owake waba ngunobhala wezomvikela eMelika umnumzana Donald Rumsfeld kaseko. URumsfeld ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisishiyankalombili 88. URumsfeld waphatha isikhundla lesi phansi kombuso kamongameli George Bush. iMelika isiyangena kwele Iraq igenqula umbuso kaSaddam Hussein ngo-2003 nguye njalo owayephethe ekhokhela ibutho. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
UDonald Rumsfeld is a controversial character, but singakhangela in the totality of events. Singabuyele emuva siyabona ukuthi iAmerika yahamba eku-Iraq ngo-1991 lapha nedinga izikhali, and then abazitholanga. They stopped the war, Oshkwaskops, bathi they stopped the war before they got to the city of Iraq. So bebemelele ukuthi uBush Senior re-electwe ngo-1992, akusayenzakalanga, kwangena uClinton, yena wahle wabhadlaza ama-plans akhona. Sibona uGeorge Bush omncane sengena ngo-2000. UGeorge Bush Senior wayethembise ama-Arab partners o-South Arabia lamanye lawa ukuthi babezahamba bayekhipha izikhali zonke ze-Iraq, ngoba sibona ngendaba zamafutha lezi ngathiwa kulenkinga lokungawelelani okuningi.
Yiphi imbali ayitshiyayo azakhunjulwa ngayo, ngoba siyabona bakhona abamncomayo, bakhona abamsolayo abathi ungomunye wabantu abenza iMelika yahlasela i-Iraq isithi kulezikhali zembubhiso, kodwa zazingekho lezo zikhali, zaswelakala. Babuye bamsole njalo bathi nguye owabuya lokuhlukuluzwa kwezibotshwa esingathi yitorture yama-prisoners kubo Guantanamo Bay la kwamanye amajele eMelika.
Ilegacy yakhe eka Donald Rumsfeld siyabona ukuthi he was a career politician and a career officer for the United States. Mina ngibona abantu abanjalo abanjengomnumzana Rumsfeld ukuthi he had a job to do, he had an assignment owayenikezwe yona ngupresident welizwe lo vice president uDick Cheney owayenguye owayechuchisa indaba ye-Iraq war. Sibona after September 11 lapha sokudatshulwe amathawa eNew York, bahle baba le cause to go and look for ama-terrorists. Siyabona ukuthi okwakuqala babehamba bayelwisa uSaddam besithi wayencedisa abantu ababephazamisa the world affairs. Sabona ngokubhonjwa okwayenziwa i-embassy eKenya laphana ukuthi ngo-98 or 99 ukuthi bahamba besithi bafuna ukuyelungisela khonokho bedinga u-Osama and abantu ababencediswa yi-Iraq ukuphambanisa the way of the world. So is a 50-50 character. Ma ungumuntu ongathandi izinto zempi, you'll be on the other side. But ma ubona ngathiwa impi is the solution after everything else has failed, uDonald Rumsfeld umuntu wakho. But siyabona ukuthi i-Republican base yonke lapha e-America, labanye ama-Democrats angama-centrist labo bathi bazamkhumbula as a hero here in America.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Kolunye njalo udaba, uMahlekisa weMelika owake wadla ubhedu njalo engumlingisi umnumzana Bill Cosby ukhululwe inkantolo izolo ngemva kokwesula isigwebo sakhe seminyaka esukela kwemithathu kusiya kwelitshumi. UCosby uvalelwe ngo-2018 ngemva kokudliwa licala lokudlwengula. Kepha izolo inkantolo ithe wayengamelanga etheswe icala leli, ngoba kwaba lokuvumelana lomtshutshisi wakuqala ukuthi wayengasoze aletheswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Sokusele insuku ezintathu ukuthi umnumzana Jacob Zuma aqale ukupika ejele yena esithi usakhulumisana lamagqwetha akhe ngokuthi benzeni. Owayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld kaseko. Kwanele mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, Untungamile Nkomo.